Lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Owake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi umnumzana Morgan Tsvangirai wasusa masinya udaba lokuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba.
Hayi ukhuluma ngamaphepha, amaphepha nti amadolani siyabonga ukubhala into abazifunayo. Akula nto enjalo, yena uyabe ekhangelela ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi.
Ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton uthi uhulumende wakhe uzaqala akhangele uluhlu lwabaphathi ntambo abatsha andubana asebenzelane lohulumende omutsha.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Lamhlanje lilanga lokunanza amazwi wayelwela ilungelo labensundu uDokotela Martin Luther King. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kulumsakazo weStudio 7. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai waphangisa ukususa udaba lokuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba. Umbeki uthi udaba lolu lwaluzaveza ngceke zonke izikhalazo zika Tsvangirai iziphathelane lokuqhuba lolu khetho athi lwaba lokuqilibezela okukhulu kakhulu. UTsvangirai wanqotshwa ngumongameli Mgabe ngesilinganiso esiphezulu kakhulu wasesiya emthethwandaba, kodwa masinyane nje waphinda wasusa lolu daba esithi umthethwandaba wawungasoze uphathe lolu daba ngendlela ayayifuna. Umbeki wengezelele esithi uhulumende kamongameli Mgabe waphambanisa ngokuthathela abalimi abamhlophe amapulazi abo ngamandla kungelambadalo. Umbeki uthi amazwe awe Africa agoqela ele South Africa kamelanga alandele umzekeliso weZimbabwe. Okunengi ngalolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda njalo ofundisa ezombusazwe eHuddersfield University kwele Bhilitane ukuze sizwe ukuthi uthini yena ngala ngalokhu.
Ngibone ngani mina lapha uPresident uMbeki uzama ukuthi alungise izwe lakhe into ezifana nezenziwe eZimbabwe ngendlela yokuthi ngiyazi ukuthi baningi abase-South Africa abakhalayo ukuthi kathi yini indaba kungenziwe lokho Zimbabwe kuthathwe njengomzekelo somuhle ekulungiseni indaba yomhlabathi. Kodwa sikhangela lokho sisusela esikuthini thina ngesilungisayo kumbe kwezemfundo abasebecubungule kuhle abafana le School of Economics eLondon elamanye ama-university athize atshengisa ukuthi i-land reform kaMgabe iphumelele kakhulu nxa ukhangelela lokho bekukhangelela ukuthi ibingakwenza. So kuzima kakhulu ukuthi sithi nxa sikhangela ngelihlo lemfundo sithi okwenzeka leZimbabwe okubi kakhulu, kodwa nxa sekukhangela ngelihlo lezombusazwe ngibona ngani lo mkhono ngibona ngani ya kuzima kakhulu kuletha ukudubeka okukhulu kakhulu ebantwini.
Le South Africa lona singabona yini ngomunye umnyaka uZulu efika kubanga lokuthi isefuna uhulumende athathe umhlabathi ngamandla njengokwenzakala eZimbabwe?
South Africa lingazinceda xa bengaqala nje kusemasimi ukuthi kancane kancane bebe bezama ukubanika omunye umhlaba ebantwini abansundu. Ngoba nxa bengenza lokhu kwenza umgaba ukuthi kusukela ngo-1980 kuze kutshaye u-1997 ibe ngu-20 umhlaba lokhu uhlophe kuphela. Ngibone ngani-ke udubo olufana nosezimbabwe lizakwenzakala lokuthi kungagcina kudingakala kumbe abantu bangagcina bekuqala ubudlwangudlwangu. Sibone nxa sikhangelisisa futhi ukuthi South Africa ungabuya ngokushesha ukwedlula lokhu kwenzakala leZimbabwe nxa uhulumende engaphangisanga wahlakanipha.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe eHuddersfield University kwele Bhilitane.